lamabandla edlula ikhulu elinetshumi aseyazise abekhomishin ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-EZEC ukuthi asephatheka kwezombusazwe ezweni loba nje kungayisibo wonke azancintisa kukhetho lwalonyaka. Amanye alamabandla acalwa ngokuba lobudlelwano lebandla leZANU-PF ajonye ukudala ukudideka kwengqondo kwabantu ababhalisele ukuvota. Unkosazana Sithembiso Khuphe, uZEC District Elections Officer kobulawayo, uchasisa ngokuthi iZEC ayibhalisi amabandla ezombusazwe, kodwa amabandla ayabazisa ukuthi balibandla.
For the political party to be recognized by ZEC, the political party later in constitution here, it is a structure side. But you would be interested in contesting my election. If ZEC, I reject our political parties, they just recognize with our code. So that whenever we have our meetings, our anything, the electoral processes, siyabafonela so that they join us kuma meetings and allow.
UMakhuphe ucazulule impawu zonke ezisetshenziswa nguhulumende kanye lamanye amabandla lenhlanganiso ethi amabandla ezombusazwe awanalungelo lokusebenzisa lezo mpawu.
Ngokuba indlela esibancedisa ngayo. Otherwise they don't register, bayabuya nje ukuthi bazi ukuthi bakhona. Amasimbolo angavunyelwayo ikakhulu ngamasimbolo avele esosetshenziswa yi-state. Ndayilabona amasimbolo akhona kuma asetshenziswa yi-army, asetshenziswa yipolisi, asetshenziswa yi-state wonke amasimbolo kavunyelwe ukuthi asetshenziswe ngama-political parties.
Igqwetha uMnumzana Phulu kucaca uthi amabandla athola usizo lwemali kuhulumende njengale esanda kuphiwa amabandla icazululwa kahle isisekelo sombuso ku-Political Parties Finances Act, njalo kumele lawo mabandla ebesedalele ephalamende.
Kumele babe sephalamende abatholayo ama-political parties basephalamende. And they should get a certain minimum threshold of the parliament or of the vote. But we have a political parties finances act.
Ukuba lamabandla ezombusazwe edlula ikhulu uZulu uthi akuvezi kuzibusa okuqotho, kutsho ukuthi ezweni isimo sokuqhutshwa kokhetho asicaci njengoba idale lephalamende lilokhe lingakaguquli imithetho yokhetho ukuba ihambelane lesisekelo sombuso esilotshwe ngo-2013 sekuze kusiba lolunye ukhetho ingakaguqulwa. Kuminyaka edlule akusiwo wonke amabandla ezombusazwe aziwa yi-ZEC angena ekhethweni, uZulu uthi kuzafana lalonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.